Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzakhokela umkhosi wokupha iVictoria Falls isithunzi sedolobho elikhulu namuhla. Iphephandaba leChronicle lona lithi kuluntombazana oleminyaka elitshumi lambili otshaywe ngumuntu ogula umkhuhlane wengqondo ngelitshe eGweru wafa. Luntombazana obekuGrade 7 ubezihambela evela esikolo lapho asukelwe khona ngumuntu lo obikwa ehlala emangcwabeni. Soku isikati senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani basakazi abahle. Kuluma lo Ngwenya la eGoli. Ngisemsebenzini nje njengamanje, niyaphila kodwa nonke. Sibona unyaka usuphela, kuloke kunzima konje. Nomkhuhlane ungathi ufuna ukuqala phansi, kodwa ke siyakhuleka ukuthi ngathi ungahamba kwehle bakithi. Sinesifiso esokuyabona abazali ney'ngane zethu ekhaya le, ngoba nje sesihlala egangeni njengenyamazana, kodwa siyafisa ukuthi ke siyafika ekhaya. Futhi ke ngiyakhuleka kuyo yonke imuli yeZimbabwe, amagumbi amanomhlaba, ukuthi uNkulunkulu ngathi ngahamba bathinte ngesandla sakhe somusa. Abafisa ukuya emakhaya baphumelele futhi babuye babuye, ngoba vele sesiphila la, asinakho okunye singabambelela kukho. Ngiyabonga.
Mina ngikhuluma ngokhupha uMvundla, ngibuye Homestead eKZN emaphisa. Abanengi bangazi kakhulu uma ngiqamba indawo nale mina ngokhuphe. Ya, kokuqala yesiyayuza sibili ukuvota kwe-America, kwavotwa kahle sibili. Hayi, kangeni undoda laye ela abona ukuthi utshintseka kanjani. Yela ubona ukuthi utshintsa njani undoda. Anti uvotelwe ngabantu, bemvotela ukuthi bamthanda. Like abona ukuthi usekelo lwakho abantu ukuthi bamsekele. Like abona ukuthi wenzani uyatshintsha njengakade khona. Etshintshe ayidlule lokhu kade kukhona. Ya. Hayi, thina kule nto singayikhuluma okuningi kakhulu, thina siyabonga ukuvota kwakho kube kuhle. Vele noma udliwe kuyafana noma iboring angena emgaba yathi ayingena, kodwa abantu bebona ukuthi ingene emgaba.
Sanibonani, linjani kwi-Studio 7. Ukungena kukaJoe Biden akula change enkulu okungayibisa pertaining to ubudlelwano be-America leZimbabwe, because in terms of America's foreign policy, America has got what I can call a straight jacket foreign policy. It's not influenced much about ukuthi ngubani obusayo, but ukuthi the policy yabo, if it's put in place, uBiden yeba ngabuya lembono mhlawumbe, but alikho ithemba futhi. So okungasiza nje yikuthi kwakhona njengelizwe kulandele lokho ama-recommendations awaphiwayo. For example, ukuhlonipha amalungelo oluntu, phatha kuhle abantu, good governance. Kungalungisiswa khona, then sibone ukuthi kwakhona ama-sanctions lawo angakhitshwa yini. Kodwa nxa kuyikuthi khona njengelizwe lathi asifisa ukuqondisa khona, kuza kuba nzima ukuthi ubudlelwano bethu lelizwe le-America bulungisisele ngoncuba okhulumayo.
Salibonani maZimbabwe amahle. Mina ngesikhalo mayelana nephathi namaphathi aphikisayo. Ngicela ukuthi ngiyacabanga upresident wethu Chamisa esithi uhamba enyaweni zikankomo, uhamba enyani zatshwangirayi. Bengikhangelela ukuthi ngakuba lemfundiso phakathi kwamaphathi okuthi akumelanga bakhethe uhlobo olulodwa lube yilo olukhokhelayo eZimbabwe. Kungani abanye abantu basetshenziswa njenge-WEMS yokubamba into ezadliwa ngabanye abantu, i-WEMS isifa. Isizwe esikamthwakazi khanya siyabuyisela emuva. Angikwazi ukuthi kubangelwa yini. Sikhangela ngesikhathi umgabe eqalisela Nkomo, uJoshua Nkomo wabuyisela emuva waba ngu-vice president wesithathu, ngendlela ukuthi nxa kukhulunywa kuthiwa ama-province ema andebeleni malutshwane kube kathi akumelanga sikhangele ngalokho kumele sikhangele ukuthi indlela ezabambanisa abantu sikhiphe iZANU-PF sibona uTsvangirai bathi beqalisile ukuzeni uGibson waba nguvayisi but khathe sikungani kathi sebelandelana bodwa abanye bethu leli hlobo wani vice president president yebo olisimina abathembakalanga mina njama mbathenga ngamuthembanga kodwa bakhona abanye esindebeleni abangaba ngaba luthatha indawo kaGibson baba ngu vice president
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318.